Matabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa koBulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokhu ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube lempi eyomdeni, kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni, izinto zonke zilungiswa ngokukhuluma. Kambe umkhomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi koBulawayo kulento enje? President Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontshisa imota zabantu, abantu bafa koBulawayo, i-High Court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala lokhu ezipontshisa amadiri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imota zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimota phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona leso?
Kwedorobho labantu, hathi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoly ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke eziletha imali ezigadwa ngabantu zibe kuzupho lapho abalezandla khona ezinde ababezinambitha bona bodwa. Sebesenza okuthiwa yimonopoly. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonzi ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebambe iBulawayo, sebebambe iHarare, sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalane ngoba kusela zinye izimoto. Yikho sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona e-Russia le-China, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lembhoma lemvulo. Yikho ke konke lokhu abantu bakoBulawayo namhla bathi mayuyu, sesicela ukuthi kube nengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le-dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe seyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawona kuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service, amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le-service commission. Kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa i-force, udlame. Kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khonaphana bethungela ngamathiyegazi, bethungela lesenzani, kambe ngabe baphilile na?